Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuMfumfu 2020. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bona laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovide imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo.
Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma election makuvota.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubeke obulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNust ngemva kwalokho azohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni wemandebeleni behlaziya udaba lwegugurawundi. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika nolwamanye amalunga edale lephalamende luyaqhubeka phambilini kosuku lukamhla ka 3 kuLwezi khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle izolo uveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili 8349 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka leli gcikwane. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mbili i 7864 ukuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 242. Ukuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,759,794 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 42,336. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amane lanhlanu 45,179,529 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,183,116 kubika abekolitshini leJohn Hopkins University leMelika. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi babuyele emsebenzini kanye lokuba imihloliso abamele beyibhale ekupheleni komnyaka idluliselwe phambili njengoba kungekho abakufundileyo lonyaka. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amathumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikhalaze kunkokheli yedale lephalamende labantwana kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele student body. Umlawuli wedale lephalamende labasakhulayo uChristopher Jaden Mthasa uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back.
Sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende lalo sikhalazela kumongameli welizwe umnumzana Idi Mnangagwa inawohleze sithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Nation Mzitirwa uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhathi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovide imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo so that abantwana bafunde ezikolweni, so that uhulumende ayenze umsebenzi wakhe wokuprovider basic education.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Jenesani Ntungakwa, uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi, kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke, ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikolo, ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube yilizwe elizwakalayo, ilizwe ngeliqondile. Asingeke sasole ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamani ichinda akhulunywa. Lelo liqiniso. Kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselele ukuthi yibo abazaba izikhokeli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Blessing Taunga Nandoro, uthi kabalaqiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke, ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi. Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu, uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqobe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kalokho wazohlangana lenkokheli yomdabu yomhlubulweni weMandebeleni behlaziya udaba lombhuqazwe wegugurahundi ukuthi lungaphathwa njani. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume ngemva komhlangano umongameli Emerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe ese-State House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazo wegugurahundi. UZulu emhlubulweni weMandebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngegugurahundi, kunenge okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu, uthi kuhle usebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kurayithi as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election ma kuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje, kwagqitshelwa endaweni enje, obandla wobani, yibaba besazi, yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu, umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentatheli izindaba ukuba zibe khona. Kusenjalo lamhlanje inhlanganiso ezimeleyo eyesayithi ivule okusemthethweni indlu yokugcinela imbali yegugurawundi, yethula njalo imifanekiso wedokumentari okhuluma ngodaba lolu olulesihloko esithi I Want My Virginity Back, ozaphanyekwa njalo enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Umqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele ukhuluma kabanzi ngomsebenzi abawuqale lamhlanje.
Site ibilontsha idocumentary ekhangela ngendaba zokudlengulwa kwabomama ngesikhathi egugurawundi. Yindaba abantu abaningi abangakhulumi ngayo, ikhothe senze idocumentary le sitshengisa abantu ukuthi omama abaningi, abantu abaningi emathebeleni basazwa ubuhlungu obuningi ngendaba yegugurawundi ngoba badlengula balabantwana abangelaboyise. Indaba abafuna ilungisiswe.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obesemkhosini wokwethulwa komfanekiso wefilimu legugurawundi uveza umbono wakhe.
Kuyasibonisa ukuthi laba abakhuluma ngama-reburial lama-birth certificate o azonikezwa ama-victims abakaqalisi ngoba udaba lwegugurawundi lwedlula lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi isayithi iveza indaba ebingavamanga ukuphuma emphakathini.
Kuyadingeka ukuthi njengoba sekukhulunyiwe kulungiswe kurawunda sonto nje yokuthi kungcwatshwe abantu baphiwe ama-birth certificate kuthiwe sekudlule. Umonakalo ubanzi kakhulu.
Umfanekiso efilimu ovezwa ukudlwengulwa kwabesifazana ngesikhathi sombhuqwazo weGugurawundi ludaba olungavamanga ukubekwa emphakathini iningi lisithi isayithi yenze umsebenzi omuhle. Ikhomishini ebona ukukhumisana umlotha ayenelisanga ukungena lumthimba walamhlanje bebesemhlanganweni lomongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abayisithupha abagoqela amapolisa labogatshalo abacuphi ama-CIO bamiswe emthethwandaba eHarare namhla besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngodlu legolide. Abasolwa laba bagoqela umnumzana Ali Mohammed ongusomabhizimusi. Unkosazana Roshwaya athi nguye umnikazi wegolide lamapolisa amabili umnumzana Paul Chimongo lo Superintendent Shokom. Abanye njalo ngumnumzana Stephen Chengerai Tserai lo mnumzana Rafios Mufandawuya abangama CIO kanye lo mnumzana Gift Karanda obikwa waqamba amanga ukuthi laye ungumcuphi phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i-16 kg zegolide elibiza imali ephezu kwe-$300,000. Unkosazana Roshwaya laye umiswe njalo emthethwandaba namhla esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapholisa ambophayo lokutholakala eligolide ngaphandle komthetho. Kusenjalo umsekeli we-MDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili umnumzana Terence Manjengwa uze wakhululwa namhlanje ngemva kokuvunyelwa ngumahluli we-High Court uJustice Eric Handiwere ukuthi ahlawule imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezinhlanu i-$5,000. UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande kuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala. I-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole uManji owala ukukhulula uManjengwa ngebail esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lukamongameli olwamanye amalunga edale le-Senate lawe-House of Representatives lezigaba ezitshiyeneyo emadolobheni eMelika. UGist weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje amabandla amakhulu kwele Melika ancintisa kukhetho lolu akhankasa emisakazweni kumabonakude emadolobheni emaphandleni lenkundleni zokuxhumana esenzela ukukhanga abantu ukuthi babavotele. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumongameli Donald Trump lomsekeli wakhe umnumzana Mike Pence, kuthi ke elama-Democrats limelwe ngumnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris. Okwamanje sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisificaminwemibili 81 million asebevote kukhetho lolu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebeyingxenye yelizwe leli bayavota kukhetho lolu. Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala duzane le-Washington DC uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavote.
Kuqakathekile ukuthi ngulowo lalowo olelungelo lokuthi avote enze njalo. Esikhathini abantu bathi ivoti yami ngenza umehluko sibili. Yeah, ivoti ya wonke umuntu yenza umehluko. Kulabo abangenelisi ukuvota licabanga ukuthi kulalabo abangela amalungelo ukuthi avote yini elizakuba lilizwi lawo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Phidizela Ngcobo uzavota kukhetho lolu. Ungcobo uthi baningi abantu abazovotelwa kukhetho lolunyaka.
Saka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha e-America ngoba abantu bayabekhetha elonyaka kufotelwa umongameli kwamanye ama-states akhona kunye lama-senator, ikanti ama-states wonke njalo azabe evotela abameli endlini yephalamende lapha eyazakala ukuthi House of Representatives. Loba abantu bezabe bevota okupheleleyo ngolwesibili, ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha. Abantu bayanelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthi ibalot bese bevota ke bethumeze. Lo nyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota. Ukhona njalo kunye okwenzakala ukuthiwa yi-early voting lapho ama states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota ilanga ngokwalo leyakafiki. Lo nyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu ngakho ukuthiwa abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhla ka-3 November bebephumula besisemakhaya.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu.
Ukhetho lwaseMelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona uJoe Biden engathi uhamba phambili kuma-polls echaya laphana kancanyana nje uDonald Trump. Ukutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono, kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama-polls kwesinye isikhathi asiwo agcina ekhomba ukuthi ngibani ozonqoba, ngoba kwesinye isikhathi kuba nama-swing states nama-key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama-polls ma abantu sebesiya ku-election. So sizobe sikukhangelela ukubona ukuthi ngibani ozonqoba mhla ka-3 November, ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi, particularly eZimbabwe, ukuthi kuthiwani ngodaba lwama-sanctions nodaba nje lwepolicy ye-America towards ilizwe lakithi.
Ukhetho lukamongameli kumele onqobayo athole okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Ibandla le-MDCT selikhuphe umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance esikhundleni sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ephezulu e-higher and tertiary education, njalo endaweni yakhe sokulonkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lalelo bandla. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Molokele omela iwange central edale lephalamende engakaxotshwa kuleli dale libandla le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esalinika amandla okwenza lokhu ngokuthi umkhokheli walelo bandla unkosazana Thokozani Khuphe nguye umholi oqotho wamalunga awayengawe-MDCT sabambeni, atsho umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance. Isikhulumeli sedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wethule umbiko lo izolo, njalo uthe umeli we-Southerton kuleli dale umnumzana Peter Moyo usethethe isikhundla sikamnumzana Charlton Wende owaxotshwa kuleli dale kwisihlalo sekomiti ebona ngozokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku ye-communication technology. Unkosazana Yvonne Musarurwa we-MDCT usengumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemvelo e-Environmental Portfolio Committee esikhundleni sikakhonsilia Chinanzwa Vana, njalo umnumzana Sipho Makonise usephethe isikhundla sokwethulwa kwembiko esasiphethe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda we-MDC Alliance. Unkosazana Khuphe nguye okhokhela amabandla aphikisayo kuleli dale, kuthi unkosazana Paulina Mopariwa ukhokhela amalunga ngu-Chief Whip. Sixoxa lomnumzana Molokele ngalolu daba.
Akula muntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far esingathi ngesilungu i-performance appraisal. Okwenzakeleyo ukuthini abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingumgcini sihlalo, okuqakathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho-ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa, okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhuphe. Mina ngiyalile ukusebenza naye, so yikho ngikhitshwe isikhundla lesi. And ngicabangela ukuthi ikomiti izaqhubela phambili isebenza, engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni lingcono kudlalela kade likhona, ngoba ngemva kwakho konke lokhu singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee leyi ngize ngenze i-recall, ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokhu kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami, kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele Harare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sikukhulunywa edale lephalamende, mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo lephalamende ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplace kodwa ngingakarecola. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecola, ngicabanga ukuthi ni akusensuku zatshwala, maduzane nje ngizarecola. Akulanto emangalisayo ngakho lokho, ngoba besimelela ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha ne-parliament uyaba lenkinga nale kuthi angagcine serikholiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ni ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe ephalamenti, yikho okwenze ngakhithwa lokuba ngu-chairman.
Lo ngumnumzana Daniel Molokele omela iWange Central edale lephalamende. Siphinde saxoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South ekubandla le-MDCT osephethe isikhundla sikamnumzana Molokele.
Lami ngiyabonga ukuthi khona phezu kokusebenza kwami konke bengikwenza ephalamenti okweminyaka emibili edlulileyo, labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena ephalamende njalo ngumuntu lami osakhulayo, ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuphalamende yona ngokwayo, ngoba even abakhokheli betheka ungena iphalamende uyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezi isikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla, ngoba into eyenzakalayo sithandekile njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke we-MDCT kabuyele ku-2014 ayethatha isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangiyukuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Aba, ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho.
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka-4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka e-Beitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibili, ngisesemncane, ngiziqale ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokulebandla elitshe elifikileyo, ngagijima ngazokuma mbijala phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye kwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engikiyo esengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.
Lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lephalamende njalo osengumgcini sihlalo wekomiti yaleli dale ebona ngemfundo ephezulu. Usibonisiwe sithole omunye wabasungula inkululeko yabatsha School of Arts iYASA kaseko. Umqondisi weqembu le-iYASA uNkululeko Dube uthi usibonisiwe ubhubhe izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. UDube uthi umoya ubekhala ngobuhlungu abuzwa esifubeni, ugule usuku olulodwa. Uthi kukhangelelwe ukuba usibonisiwe olengane efunda isikolo semfundo
yaphansi uzangcwatshwa ngempela viki. Usiboniswe wangena kuqembu le-IASA labantu abagoqela uSandra Ndebele labanye. Ubhubhe ngesikhathi kusadingisiswa okwehlele uCalvin Hliziyo, umculi olodumo olensukwana ezithile etshonile. Umtshayeli wemota eyathuza uCalvin yambulala duzane lendlu yakhe eluvivi ubikwa ezethulele ezandleni zamapholisa namhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
They wanna do me like my jive on.
Do me like my jive
on. Wanna chase me out the city with they hate. But tell me, Kevin, who's a follow ya?
Kevin, who's a follow ya?
I want him out ya.
Ngikukhumbula ngicela inhliziyo udlule emhlabeni ngensonto ekuseni njalo ukufa kwakhe kuthiye inhliziyo zabalandeli bezomculo kanye labakade besebenza la izisopha. Obengumproducer wakhe eminyakeni edluleyo uFreak yena osesebenza eselizweni laseSouth Africa uchaze uMuyi njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni ezomculo edolobheni lakoBulawayo, ikakhulu umculo ohlobo lwe-hip hop.
Njengomuntu lana obethanda umsebenzi, impact abelayo kube bengekho like kube lamanikho. Even iBulawayo general, it's because of him.
I feel like my cup ran it over now. Yeah. I ran my race.
I'm an artist, I'm an in there actually rapping now. It's because of Joe. He's fire, you know, and he's been pushing for unity. Even though I really, we have to like, unite it, see what I'm going to push. Even though I can switch to another level.
Kwaito umawiza uthi ufunde okuningi kumuyo obethanda ukubona abaculi abacathulayo bephakama.
Kelvin hlangane laye ezibhek ngisiya eluvivi estudio sakhe ngisenze ingomami yokuqala. Umuntu ohle wabhiliva umculo wami njalo lalapho esenze ama-national tours ube ngithatha ngihamba laye ngifundile ukuthi nxa uku-music industry kumele uziphathe njani njalo kumele uqakathekise umculo wakho. Ube ngumuntu ade ethuthukise abafana abancane. Siyahlekelele kakhulu. Asithi kalale ngoxolo oluvivi ball.
Ngiyisela ukuqala kobulawayo uNtando Van Moyo yena uthi uCalvin ubachiye esikhaleni ngoba bebesebenzelana laye kakhulu kunhlelo zabo ezijeneyo.
Silahlekelwe kakhulu insizwe besisebenza layo uMahlekisa. He was one of our star players ku-social soccer team yethu. Ngumuntu bebuye ezosisupporta la ku-comedy, buya la ezoperform comedy senza ama-roast laye. Sithola omunye umuntu mhlawumbe esingasebenzisana kuhle njengokuthi besisebenzisana kuhle laye njani.
UCalvin ubhubhe ngemva kokuba etshaywe yimota ekuseni ngensonto evela endaweni yeMagandeni Cricket Club ukuyabukela umdlalo wenguqu njalo ubesele minyaka engamashumi amathathu lanhlanu yokuzalwa. Abenza imisebenzi yokulibazisa uZulu babekwa behlangene babumba amakomithi azasebenzelana ndawonye ukuze kuphathiswe imuli kamuyi njalo ukhangelelwe ukubekwa ngensonto. Umuyi udume kakhulu ngengoma ezibalisa ethi wazikhuphani ayicula lo mculi wakule South Africa uCaspar Nyovest. Imele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Izifundi zezikolo ze-primary le-secondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.